lingali tshona njani mthwakazi muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama ngumayigobe namhlazulu kandaba lusuku lokuzalwa kukamoyi uRobert Mugabe owayengumongameli wakweleZimbabwe usuku lolu lubizwa ngokuthi Robert Gabriel Mugabe National Youth Day abanye bathi 21st February Movement. Luchoni usuku lolu ake sizwe ukuthi bathini abanye abantu ngosuku lolu. Umnumzana Malaki Nkomo webandla lezana PF uthi usuku lolu luqhakathekile kakhulu.
Ilanga leli elazakala ngubana yi 21st February Movement lilanga iqhakathekile kakhulu ngokubona kwami. Liqhakathekile ngendlela ukuthi kulapha esibona khona thina sikhuthaza ukuba khona kwabatsha ngoba ilizwe lonke kungumhlaba wonke ungabona ungasafundisi abatsha kumbe ungasananzi abatsha kuyaba lodubo kusasa ngoba impilo yakusasa yonke iphethwe ngabantu abatsha ukuba labantu abatsha ngoba ngezomba ngazwe libasondeza eduze kwenu kwenza ukuthi bafunde ukuthi lizwe liphathwa njani ngoba vele abantu abakhulayo badlula sokuzothi laba abatsha babe sebethatha bona konke okuqondane lawo engathi okuqondane lokuqhutshwa kwelizwe ngibona lilanga elihle ngoba lizanza ukuthi abantu abatsha bazibone ukuthi ikusasa labo lonke awadala thina sithembele kubo so ngaleyo ndlela lelanga fana siqhathekise kakhulu.
Hayi siyabonga baba Nkomo ngamazwi akho. Izilukanda basiphinde saxoxa njalo lo njabulo moyo usomabhizimusi yena othi yebo usuku lolu luqhakathekile kodwa kunenge okumele kwenziwe nguhulumende ukuze intsha elizweni iqale ukuthola amathuba okuzithuthukisa. Ake sizwe amazwi kanjabulo.
Ngale khona kuqhakathekile ukuthi ontanga yelanga nawo lapho abanandelelwa khona khona uyindlela ethe ukuqalisa kodwa bese silandelela ukuthi singabontanga ilanga nje bona ukubeka kwelanga ukuthi isikhathi lakuthobi ontanga badinga ukuthi bathuthukise.
Sikhangela imizamo kahulumende ke njabulo ubona ngani uyasebenza gadalala ukuthuthukisa abatsha na siyezwa ugatsha olubona ngezemidlalo kanye labatsha besithi kule Youth Empowerment Bank kanye lezinye inhlelo ezikhona elizweni ezijonge ukuthuthukisa abatsha kweleZimbabwe ubona ngani uyasebenza gadalala na
lo onguminista okhangele ontanga isabeminista sisithi nayo ontanga ukuze azwisise inhlupho zabontanga sesingaqalela kulenaleli banga ukuba nomkhosi lwabantanga la siyakhangelela siyasiza ukuba nangale extra kongontanga okwesibili bese sikhangela zonke inhlelo ukuze zihambe zidinga imali zidinga amabhajeti singakhangela amabhajeti siyakhangela nelabontanga ayibizinga elifutshane kakhulu loba yebo bafaka ama-empowerment bayafaka i-national youth fund bayafaka ama-projects ma-committee asemfitshane ukubana kusiphathise kakhulu ikakhulu ontanga nxabe la maprojekthi abafithe ukuthi bawenze nxabe siya ku-empowerment aba abakhona selenzela ukuthi kuba lohlupho lokuthi kuthiwa yi-collateral lokhu kuthi ukuthi nathi ngakuphi imali wena sibambisane ontanga bevele bengasebenzi fo kambe bengabambisane so ngokunye kwezinto ezikhathazayo yiwe imizamo kahulumende isayenzelela kodwa isasefitshana ukuthi sikhulele
Hayi siyabonga njabulo ngamazwi akho. Zulukandaba sithanda ukubonga unjabulo moyo kanye lomnumzana Malaki Nkomo ngokungena kuhlelo. Isikhathi yiso sedliwe ngumangoyi Zulukandaba kwanele kwanamhla. Oliver Lisayo ngenjabulo igama lami ngumayigobe. Mthwakazi omuhle zimpapo omuhle sohlangana ngolwesibili. Bye bye.